kuba ngathi kuba phathile ukuthi kungani size nama flyers ngoba if into eli flyer umuntu uyayigcina endlini uyabehlala eyibala kungani singazange sayenza imeeting nje ngoba abantu uma singenza imeeting umuntu kuyaphonga ukukhulunywa kudlule kunokuthi kuthiwe iflyer
kuyini ebelikwenza khona ngapho echolocho
kunengi esikwenzayo ngakho ke njengoba besingakafiki kwezinye indawo itholotho besihambile sisiyashiya ivision anithi ngakho ke bekulabantu ebesifuze sibe lomhlangano labo unfortunately okubenze kubagcina bebathatha bebasa amapholiseni kugcine kwasivalela yonke into ngoba vele thina ngokwethu isupport besinayo sivele sathola abantu abaningi nje besimilele abaningi bagcine sebebona ukuthi abanye bethu bathethe bahanjiswa ngamapholisa bagcine sebephuma endaweni lapho abakade bekhona ngokusabela impilo zabo kodwa vele thina ngokwethu isupport hayi besilayo ikakhulu from ama-Christians kulapho esikhona
ibandla lakho injongo yalo ivele kuyini njalo lilosekelo
si-political party ethiyene lamanye ama-political parties esiwazi thina sibelieva ukuthi i-leader ikhethwa ngubani unkulunkulu angithi ivela kunkulunkulu angithi sikhangelele ukuthi njengama-Christians akuncedi ukuthi sonke isikhathi sihlale siphansi angithi njengama-Christians esikhulekayo esilokholo lwethu esile-vision sifuna ukwenza ukutshintsha ilizwe lethu for the best ama-Christians labo bebe phezulu elizweni lethu kuphele ubudlwangudlwangu kuphele ubumenemene angithi labo
ye manje liyaluthola usekelo webantwini sibona ukuthi abantu abaningi vele bakuzana u-PF mbe kubo MDC
abantu baningi kakhulu okokuthi lenani labantu asisalazi ukuthi banganani omunye umuntu engakhona ukuba kuzanu angithi benje labo bengamapholisa bengama-CIO beyini silabo phakathi kwegroup yethu angithi but ngenxa yokuthi kuyazakala ukuthi ibandla elibusayo yizanu PF yikho kwenza iningi labo begcine becathi ngoba bengafuni ukuthi kubonakale ukuthi labo they are there ukusupporta ini i-Transform Zimbabwe ngoba beyibona ukuba ile direction njalo ile future ibandla leli libunjwe ngo-2013 eHarare yikho lapho kwakubuthene khona inkulungwane lenkulungwane zabantu from all provinces silama-chiefs ama-churches zonke ama-pastors labantu abathiyeneyo